eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hey, jona njani mthwazi omuhle, siyalambulela umsakazo weStudio 7 namhlanje ngesonto mhla ka 29 Ntulikazi 2018. Igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, umnumzana Robert Mugabe uthi kasoze avotele ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo.
ZANU-PF, I can't vote for ZANU-PF. I can't vote for those who have caused me to be in this condition.
Ngeke ngivotele ibandla leZANU-PF. Ngeke ngivotele abantu abangenze ngabanje.
Abantu abaningi bathi sebemelele ukuvota kukhetho lwakusasa.
Kusasa nje lisithi chacha, nyabe mphuma ngisemganini secondary, ngisiyafaka uxa wami lapha engifuna ukuthi kona ilizwe liye khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Robert Mugabe wayengumongameli wakwele Zimbabwe uthi kasoze avotele ibandla leZANU-PF.
Unkosazana Lungile Masuku uthi inyathelo lwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe liveza obala ukuthi lokho esebuhlungwini ngendlela.
Ye, siyaxolisa kakhulu ngoba kade siphosele ongana isikho ke sethi sidingeke ongani yikho ukwenza ukuthi ke silifakele ye into ezinjalo. Kodwa kwamanje ke kuthi siqalise ngakhonokho ukuthi abantu beZimbabwe bangani sebezimisele ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo kwele Zimbabwe. Ake sizwe ke u-Anastasia Ndlovu esitulela lolu daba.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho asekuzinga eliphezulu. Ukomishina wezeku uDokotela Qhubani Moyo uthi abantu abazavotisa sebesendaweni lapho abantu abazavotela khona, njalo lakho konke okufunakalayo sokwenziwe.
Sifike emaphethelweni ama imaterial yonke yokuvotisa isihambile endaweni zonke la kuvotelwa khona kuma-polling station, leyi include ama-ballot papers, ballot box, lama-voters roll, lama-picture abantu, ama-polling officers, lama-police, ezrp, lama-polling agents balindile yonke leyi material. Osokusele ukuthi kusasa umuntu avukele ekuseni kwenzela ukuthi ngo-7 o'clock ekuseni kuyabe kuvulwa, abantu bahle bafike baqalise ukuvota. Uyathwala isithupha sakho kumbe i-passport yakho engayexpayanga, i-driver's license kayivula.
Udokotela Moyo uthi wonke umuntu kumele avote kusasa. Uthi uZulu akumelanga alandele imibiko ethi abedolobheni bayavota kusasa, kuthi abahlala emaphandleni bayavota ngolwesibili.
Sike sabona imibiko eyinye ebhodayo ku-social media lapha ethi abantu emadorobheni bavota kusasa, abemakhaya nge-Tuesday. Lokhu sifuna ukuthi sikhulume njengezekhi ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko, i-election yenziwa nge-day eyodwa. Wonke umuntu emakhaya lemadorobheni kufuze ukuthi ayevota kusasa ekuseni from 7 kusiya ku-7 ntambama.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Chuma yena uthi uselinde ukuyavota, njalo ukhangelele ubukhokheli obutsha.
Mina sengimelelanga la kusasa kade ngalungiselela. So kusasa nje lisithi chacha, nyabe mphuma ngisemganini secondary, ngisiyafaka uxa wami lapha engifuna ukuthi kona ilizwe liye khona. Angikhangela ukuthi ukhetho lolube ngukhetho lomahluko lapho esizathola khona uhulumende omutsha wehlukene lalo uhulumende kade saba layo iminyaka le ngu-37.
Omele izaphu eBulawayo Central kukhetho lokudinga ozakuba lilunga ledale lephalamende umnumzana iPhithule Maphosa uthi sebelinde ukhetho okumele luqhutshwe ngokuthula.
Silungiselele, yebo ye. Kodwa sisebenze ngalokho okukhona, sikhangele ukuthi indlela okulungiselwe ngayo ukhetho ikakhulu by Isaac le government ayihambanga kuhle, njalo i-economy ibingasivumeli ukuthi sikhampene ngokukhululeka, njalo sesilungiselele for usuku lwakusasa ngaloko kukhona sikhangelele ukuthi siphumelele ekhetweni lolu njalo sikhangelele ukuthi abantu bazavota ngokukhululeka la ngokuthula kuze kubale ama votes kwanonzela ama results ukuze ilizwe liye phambili ngokuthula la ngokuphumelela.
Kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu abazavota kukhetho oluzayo. Abancintisa ukhetho lokudinga umongameli omutsha bangamachumi amabili lantathu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakamizi zakobulawayo zithi kumele uZulu ayivota kukhetho olabantu abangamachumi amabili lambili abafisa ukungena esikhundleni sikamongameli welizwe leZimbabwe. Intatha lezindaba yethu uBathabile Masuku usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Nontobeko Mabhena ngomunye wabavotayo kukhetho lwelizwe.
Sengilungele ukuyavota, iconstituency yami iseNkulumane, ngiyamazi engizamvotela, kuvotelwa upresident, uMP lo councillor, bonke sengibazi engizabavotela, njalo lenzipho sengikhiphile. Okutshengisa ukuthi vele sengilungele ukuthi ngiyevota, njalo futhi ukuvota yi-democratic right yami. Ngikholwa ukuthi umuntu nxa engazange wayavota akalalungelo ukuthi asole konke okuyabe kusenzakala elizweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi Khona Behane.
Ukuvota kudala zalungela, khathe sesilindele ama-results kuphela. Esesikulindele nje kuphela ukuthi sibone ukuthi impumelelo yabi minjani, ukuthi impumelelo esiyifunayo kumbe singayifuniyo yini. Kodwa ukulungela ukuvota kudala saba ready vele. Sokusiphuzela ilanga lakhona seliphuzile, ngabe kuyasa nje khathesi.
Unkosazana Martha Nkabinde ungezelele esithi bafisa ukuthi kube lenguquko eZimbabwe kulandela ukhetho lolu.
Mina ukurovota sengulindele sibili ngamehlo abomvu, hayi ilanga lakho sasasethi mphuzele sibili ukufika, ngoba lilanga elikhulu sibili ukuthi lami ngenza umehluko elizweni lethu leZimbabwe. Kube khona utshintsho nxa lusiba khona, ngoba isikhathi leso esiside silokukhala kodwa singatholi izimpendulo. Ilanga lakusasa yilo esilindeleyo ukuthi lisibonise ukuthi silotshintsho yini eZimbabwe, lenqubekela phambili enjani eZimbabwe.
Unkosikazi Talitha Sibanda ohlala esilobi uthi laye usezimisele ukuvota kodwa olokwesaba ngoba bayethuselwa emaphandleni.
Emakhaya sesizimisele ukuvota kusasa, kodwa lokho sethuselwa kuthiwa kumele sivotele izana, nxa singayivotelanga sizagijima kakhulu ngoba sikwazi ukuthi okuthatha indawo kuyini. Sesisaba lokuthi sihambe siyevota kumbe siyekele kumbe sithini, basikwazi ukuthi senzeni ngoba kuthiwa nxa singavotanga singavoteli elinye iphathi sabe sikhanya. Kufanele sivote sivotele izana ngoba impicture yethu yabikhanya, kanti vele ama-photos ethu ayithathelwane. Asikwazi ukuthi seze sisesaba ukuthi ngabe vele azange siyirejista.
Umumo okhona khathesi kobulawayo ulokuthula, njalo uZulu uyawuncoma esithi eminyakeni edluleyo imikhankaso ibivame ukuba lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga kakhulu ke Masuku khona ngapha lapho khona. Ye, kwamanje-ke silethulele udaba lukamongameli owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe othi kasuzavotele ibandla leZANU PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga, iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 ngumsakazo wakho.
Ye, siyaxolisa ngoba imjina yethu lapha kade nganayibambi kahle, kodwa sesilethulela udaba olwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe othi ngasoza votele ibandla leZANU-PF nantudaba. Umugabe wethule lokhu lamhla ngesikhathi ekhuluma lentatheli izindaba eHarare. Uthe angeke avotela abantu abamsusa esikhundleni ngodlame.
ZANU-PF, I can't vote for ZANU-PF. I can't vote for those who have caused me to be in this condition.
Ngeke ngivotele ibandla leZANU-PF. Ngeke ngivotele abantu abangenze ngabanje. Sengike ngatsho ukuthi unkosikazi Joyce Mujuru lonkosikazi Thokozani Khuphe kabala lutho abalwethulela uZulu.
So there is Chamisa left.
Ngakho uChamisa nguye okhona.
Umugabe uthe kuyamangalisa ukuthi kulabantu abathi kasuswanga esikhundleni libutho.
Our neighbors have been fooled into believing that all is well. No, it was not a coup d'etat. Nonsense. It was a thorough coup d'etat.
Omakhelwane bethu batshelwa amanga kuthiwa konke kwenziwa ngendlela eqondileyo. Batshelwa ukuthi kangisuswanga esikhundleni libutho ngamanyala lawa. Ngasuswa esikhundleni ngenkani. Ungeke wafaka amasotsha ezitaladeni elembobho emikhulu kungenzakali lutho. Nxa kungayisikho kususwa embusweni libutho, pho kuyini khona lokho? Uyabe uhlaselwa ngubani? Akula muntu yini oyabe ekuhlasela? Uyazihlasela? Uyabe utshengisela abantu ukuthi usuhluthune intambo zombuso? Yikho lokho.
Ilunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule uthi akumangalisi okwethulwe ngumgabe.
Umgabe ngumuntu ozondileyo olokhu waphumayo nje esikhundleni laphana, lokho umuntu uzondile kathabanga. Kodwa mbese ngicina ngokuthi ngithi mina, hayi, well, ilungelo lakhe lelo elizweni lethu, umuntu wonke ulelungelo lakhe. I-constitution yethu iyakutsho, it is democratic right ukuthi akhethe lapho akhetha khona. Kuyatshengisa ukuthi umgabe ngabe uyaphila, ngabe silokhu silo hlupho olufana nayo, ngabe kakuthithwanga ngendlela nala aphuma ngayo, ngabe ulokhu ekhona, and ngabe sisebenziseka lo hlupho olumangalisayo ngaye nalo baba.
Kodwa ke ilunga lomanyano we-MDC Alliance uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kuyajabulisa okwenziwe ngumgabe.
NgumZimbabweni, ngumuntu waseZimbabwe, wazalelwe eZimbabwe, njalo kasomntukazana. Umgabe ngumuntu oke waba ngumkhokheli, ngumongameli waleli lizwe laseZimbabwe. Kulosekelo oluningi okumangalisayo ngaphakathina kwaleli lizwe. Kasitsho ukuthi umsulwa, kasitsho ukuthi ungcwele, kasitsho ukuthi uyingilozi. Umgabe laye ulobubi bakhe angabe wabenza, kodwa ulobuhle bakhe abenzayo. Kodwa njalo siyananzela ukuthi umgabe ngumuntu okhaliphileyo, kasomuntu oyisithutha, ngumuntu olezinto eziningi azaziyo. Uthe ekhangela phakathina kwabantu abangamachumi amabili labathathu abafisa ukuba ngomongameli baleli lizwe, wasekhangela wasebona ukuthi onguye ongayenza intando kaZulu, onguye ongaphakamisa ilizwe laseZimbabwe. Akekho omunye ngaphandle kokaMnumzana uNelson Chamisa.
Incwadi kwezombusazwe uMnumzana Evidlela Ncube uthi uChamisa ulakho ukubalekelwa ngabantu abangathakazeleli umgabe.
Kuyinto enhle nxa abantu bezikhethela ukuthi bafuna ukuthi basupporte liphi iqembu. Kodwa kunengakade kukhuluma nje bekulihlaya esithi yena kakusela nkululeko manje nxa iqathanisa lalapho yena esabusa, ukuthi indlala siyandile, insizi zabantu sezandile kulaleso sikhathi yena esabusa. Kanti-ke futhi ukhala ngaye yena mathupha, kakhali ngelizwe, ukhala ngensizi zakhe ukuthi abantu kabavotele i-MDC i-alliance ngoba efulungise zakhe insizi ayezelizwe lonke. Kanti-ke okokugcina ngathi mina, asikwazi ukuthi kuza kwenzani kuna lokho. Kungaba le ngozi yokuthi abantu abangathandi umgabe kakhulu akade bezavotela i-MDC alliance bagcine beyibalekela bevotela yena umnanga kwalowo ongafunwa ngumgabe.
Umugabe wasuswa embusweni libutho libambisana lomnumzana Emmerson Mnangagwa lamalunga edala lephalamende. Umnangagwa uthi umgabe wazisukela esikhundleni sikamongameli esisaba ukuthi uzakhitshwa lidala lephalamende. Kusenjalo intatheli ezindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube ukhulume labantu eGwanda ngokwethulwe ngumnumzana Mgabe. Usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Lungile Masuku uthi inyathelo lwayengumongameli umnumzana Robert Mgabe liveza obala ukuthi lokhu esebuhlungwini ngendlela akhitshwa ngayo esihlalweni.
I-enga alayo ngendlela akhutshwa ngayo last year ngoNovemba. Lapha sezama nje ukuthi akhawulise bona abamkhuphayo esihlalweni ngoba yena ngokwakhe ubengakafuni ukuphuma. Njengoba wayevele esesesihlalweni wayengavumelani le opposition. Lapha nje sekuyikuzama nje umuntu omdala ukuthi akhawulise.
Amazwi akhe agcizelelwe ngosakhulayo umnumzana Mduduzi Moyo odwa umgabo ukhathazekile ngokukhitshwa kwakhe embusweni.
Umongameli obviously njengomuntu ozobuhlungu ngokwenzakala kuye because wayengathembile ukuthi uyafika lesi sikhathi kungayisuyo olo mfanekiso wakhe emaphepheni lanokuvotela. Yikho sejikisile wayethe yena sizayivotela uShamisi kwamukekile sibili. Maybe labantu abaningi bazalandela lokhu benze okufuna ukwenza umongameli.
Unkosazana Juliet Nkiwani okhokhela inhlanganiso yabomama e-Human Development Association of Zimbabwe uthi liyasolisa inyathelo elithethwe ngumnumzana Mgabe.
Kungaba liqhinga labo olokuyenga abantu ukuthi babone angani umgabe laye usephumile. Kuphinde futhi kuzwise abantu ubuhlungu ukuthi kanti nxa uChamisa engabuya abambane lomgabe onguye sifuna ukumkhupha kutshoni bazondele uChamisa. Mina ngibona ngani nje kungumdladlanyana umnangagwa lomgabe abawudlalayo.
UZulu eZimbabwe uyavota kusasa njalo indawo zokuvotela zizavulwa ngehola lesikhombisa ekuseni kuze kuyetshaya ihola lesikhombisa ntambama. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Sike sikhokhe umoya kancane sikhumbule uNkulunkulu.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu simele lukhetho kusasa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngibona kuqakathekile ukuthi sikhulume ngentshumayelo ezakhuluma kubakhokheli lentshumayelo ezakhuluma kubalandeli. Ngikhangela uJoshua chapter ka-1 iverse ka-8 lapha sihlangana loJoshua esanda ukuchapha ulwandle olubomvu esemelele ukuthi ayebusa ayethatha umhlabathi omutsha ayethatha ilizwe. Siyakwazi ukuthi uJoshua wayethethe kuMose, uMose owayekwanisa ukunqoba wenza izinto ezimangalisayo. Kodwa ukungena-ke elizweni elitsha esikhathini esitsha kwakufuna uJoshua. UJoshua chapter verse 8 uthi yena, ibhuku leli lami, ugwalo lwami lolu lomlayo lungaphumi emlonyeni wakho, zinje ngalo ekuseni lasebusuku ukwenzela ukuthi ngobuneke ukwanise ukwenza yonke into ebhale kulo. Njalo-ke ngokwenza lokhu wena uzaphumelela ube lenotho enkulu kakhulu. Funa ukukhuthaza abalaleli bami abaza kuyavota kusasa ukuthi okokuqala, nxa sikhangela inkokheli, asikhangeleni umuntu ongavumeliyo ukuthi umthetho kaThixo uphume phakathi komlomo wakhe. Okwesibili, sikhangele umuntu ozavuma ukuthi azimse, akhokhelwe, aqondiswe ilizwi likaNkulunkulu kuyo yonke into ayenzayo ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liphumelele liye sibe leZimbabwe entsha, sibe leZimbabwe enothileyo. Sikhangelela abakhokheli abanjalo. Ngakho njalo bengifuna ukukhuluma nabakhokheli bethu abalaleleyo bonke, abane baya kuyakhethwa bebe ngophansila bethu, abane baya kuyakhethwa bebe ngama-members of parliament, abane njalo engxenye bazokubakhethwa umuntu abe nguye upresident welizwe lethu, ukuthi kuyadingakala ukuthi nxa ungumkhokheli wazi ukuthi umlayo kaNkulunkulu akumelanga uphume emlonyeni wakho. Njalo-ke akumelanga ukuthi uyekele ukuzindla ngelizwi kaNkulunkulu nxa usenza izinqumo ezokubusa abantu ngenxa yokuthi ngokwenza lokhu ukhulula izibusiso elizweni lakithi, ukhulula izibusiso ebantwini bakithi. Ngoba isifiso sonke silaso thina abantu beZimbabwe yokuba sithole iZimbabwe izikolo zethu eziyabe zifundiwe, abantwana bethu beyefunda, sithole izibhedlela zethu ezisebenzayo okulamadokotela labomongikazi okulemithi, sithole njalo amafactory ethu esebenza kule misebenzi iyo, sithole njalo ithuba lokuthi labo abafundisayo amatishala ekwanisa ukufundisa echelesile ethole inkolo yabo. Ngakho ke sidinga inkokheli ezakwanisa ukwenza konke lokhu, isizathu abantu abazaphuma ngaso kusasa esiyavota. Ilizwi likaNkulunkulu-ke liyasikhuthaza ukuthi lathi-ke abazalwane asiphumenini ngobuningi bethu, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi lona kumele ukuthi thina sibe yisawuti, sibe yikukhanya. Manje ungaba yisawuto njani, ungaba yikukhanya njani nxa ungasoze ukwanise ukuba yingxenye yalokhu ilizwe elikwenzayo. Ngakho niyakhuthaza ukuthi siphume ngobuningi bethu, izwi likaNkulunkulu-ke isikhokhela lisikhondisa ukuthi sikhetha kanjani.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyakhuluma ngikhuleka namhlanje ukuba abazakhethwa belandele umlayo kaNkulunkulu, labakhethayo kusasa labo bakhokhelwe ngumoya kaNkulunkulu lomlayo wakhe, ukuze kusasa sibe leZimbabwe lokuthula, leZimbabwe enothileyo. Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, sibeke ilizwe leZimbabwe ezandleni zakho. Namhlanje kusihlwa, kusasa kuyavuka kulo msebenzi omkhulu ukuba kube lokuthula, kube nokukhetha okuvele sikuwe. Siyazi ukuba nguwe obeka amakhosi, nguwe okhipha amakhosi. Beka-ke lowo mkhethileyo, beka labo bakhethileyo ukuze uNkulunkulu ilizwe lethu liphumelele, libe lokunotha, libuyele esigathini elalikiso ekuqaliseni. Sakhaza konke lokhu sikwethemba ukuba nxa sithandaza wena uyasizwa njalo uyasiphendula. Ngegama likaJesu, amen.
Belilalele uhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaMike Hobe kuhlelo lwabatsha.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngumike hobe. Lamhla sisesigabeni seBulawayo East Constituency, sixoxa lomnumzana Tinashe Kambarame, yena okhangelela ukungena kukhetho ngaphansi komanyano we-MDC Alliance. UKambarame ukhangele ukuba ngikhansela. Kambarame, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti. Masiqale ngokuxoxa ngamafeshani ngawo. Awungitshele kahle kahle ngubani uTinashe Kambarame?
Ngiyabonga ngethuba onikeze lona msakazi. Mina ibizo lami nginguTinashe Kambarame, ngizalelwe ePhelandaba kuNkomo lapha, ngakhulela eLobhengula. Ngiwuchaliman uma youth eBulawa East, njalo ngiyicandidate ye-MDC Alliance ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa kuward 3 as a councillor. I'm a young man ole business IT, I run an IT company khonapha koBulawayo. I'm a Cisco certified engineer.
Njengoba ushilo ukuthi ungumuntu ongisakhulayo njalo oyi engineer, kuyini okwenza ukuthi ungene ukukhetho kulumnyaka?
Ngiyabonga kakhulu msakazi. Thina njengabantanga sile, we have new ideas ezingatshintsha ilizwe lethu. That is the reason why I was found there. Yikho ngiyicandidate, ngingakhethwa ngabanye labadala abangikhetha ngoba wabona kuqakathekile ukuthi njengama-youth lilama new ideas. Hambanini like lezigokhela sibone ukuthi kungaba le change yini.
Hayi, ngikuzwile mnumzana. Awungitshele, eMathabeleland eningi labantu balesikhalazo sokuthi abantu abesishoneni yibo abasebethatha izikhundla njalo imisebenzi esigabeni sabo. Njengomuntu olebizo elesishoneni njalo okhangela ukuncintisa esigabeni sabantu abesiNdebeleni, izakhamizi zesigaba seBulawayo East ziyakuthakazelela na?
Umbuzo omuhle kakhulu. Sike saba le mhlangano eminingi sikhuluma ngakho lokhu. Okubi ngokuthi umuntu uyasuka eHarare ebuye ezothatha isikhundla lapha kobulawayo engakwazi ukuthi izinto zihamba kanjani kobulawayo. Njengoba njilo ekuqaliseni ukuthi ngiyumuntu okhulele lapha kobulawayo, akula enye indawo engiyaziyo. So mina ukungena kwami as a candidate sangena kuma elections, ama primary elections, ngavotelwa yibo bonke asikhethi thina njenge MTC Alliance, asikhethi abantu ngendimi. Safaka ama candidates ngokuthi ngabantu esibabonayo ukuthi bengasikhokhela.
Unganqoba kukhetho ukhangela ukuthi uzakwenzani ukuze uthuthukise impilo zabantu abaphila esigabeni sakho?
Nginganqoba ngokhetho eluzayo. Ngikhangelela ukuthi okokuqala kumele sibe lezibhedlela kumbe lamaklinikhi aseduze labantu. Then khonapho kundaba ze-security, indaba zama-street lights, kuqakathekile ukuthi ama-streets ethu ebe lama-street lights ukwenzela ukuthi umuntu loba ehamba ebusuku engacathanyelwa ngabotsotsi, ngagcina sebanjiwe inkunzi.
Qhebe uhlelo Thinashe utshela izakhamizi ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi bakuvotele njalo bavotele ubaba uNelson Chamisa beshiya abanye abazabe bencintisana lani?
Ngiyabonga kakhulu umsakazi, ngibongela abalaleli nangesikhathi elinikeze sona ukuthi ngikhulumisane lani. Amabandla anjengezana uPF sesidiniwe ukutshelwa amanga. For the past 38 years betshontsha bebulala umnotho weZimbabwe. So ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi asiphumenini ngobuningi bethu siyevota mhlaka 30, sivotela ibandla le-MDC Alliance lama-candidates wonke awe-MDC Alliance. Ngithanda ukuvala ngokuthi asambeni ngobuningi bethu siyevota, sivotele ukutshintsha iZimbabwe.
Hayi, siyabonga Thinashe, bekuhle ukuba la ukuhlelo. Mthwakazi omuhle, nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Thinashe Gambarami ongisakhulayo oncintisa ukukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamuhla, kodwa Mthwakazi omuhle lingakhohlwa ukuthi kusasa lusuku oluqhakathekileyo. Kusasa livotela inkululeko. Bafethu, ukuvota kulilungelo lakho njengesizalwane seZimbabwe. Khetha umuntu omfunayo, yena ozabelwela izifiso zakho njengesizalwane seZimbabwe. Bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo nguMike Hove. Libe leviki elishukela.
Loke ngumculo ngomvuselelo yamakholwa gospel group besithi asambeni siyevota. Singahlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba bezikhokhela lamhlanje. UMnumzana Robert Mkabe uthi kasoze avotele ibandla leZANU-PF lonyaka. Abantu abaningi bathi sebezimelele ukuthi bavote kusasa. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo wonke Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.